Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 23 kuNtulikazi 2023 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Okuningi kwakhona esokuvunyelwana ukuthi ukukhulume kuyizinto oyabuzibona ukuthi kudlalwa ngabantu sokulizaba ngoba ziyabe zingekho.
Umnumzana Witness Dube osebaleke kubandlale MTCT uthi ungene kwelezano PF ngoba besediniwe ngamanga akhulunywa ngumkhokheli webandla le-MTCT.
Ifuna ukuthi hayi emsingwane. We want change konapo eMzingwane. This people see is the part of the future, is the next government in this country.
Umnumzana nesenjamisa uthi ibandla lakhe lizanqoba kukhetho oluzaqhutshwa mhla ka 23 Ncwabakazi. Salethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Umnumzana Witness Dube osebaleke kubandla le-MTCT uthi ungene kwelezano PF ngoba ubesediniwe ngamanga akhulunywa ngumkhokheli webandla leli labanye. UDube obebona ngokwethulwa kwemibiko ku-MTCT uthi ungene kubandla elibusayo lamanye amalunga ebandla leli abekudale lephalamende. Uthi besokuzwisa usizi okwenziwa ngumnumzana Douglas Monzora labanye abakhokhela ibandla leli.
Abantu bangazibuza ukuthi kambe Dube kade likhulumela leli bandla dukuduku usuchile. Yebo, kuyatholakala ngoba nxa ukhulumela ibandla uyabungazikhulumeli wena okufunwa nguwe, uyabukhuluma lokho elivumelane ukuthi yikho okumele uye kukhuluma. Kube sokuhlupha-ke nxa kuyukuthi okuningi kwakhona esokuvunyelwana ukuthi ukukhulume kuyizinto oyabuzibona ukuthi kudlalwa ngabantu sokulizaba ngoba ziyabe zingekho. Okuqamule umhlane yilo udaba lwama-candidates lona lolu elokuthi sehluleke ukuthi sifake ama-candidates njengebandla le-MDC ngoba sibandla lalingaphathanga kuhle imali e-political funding. Lathembisa ama-candidates ukuthi lizabhadala imali kodwa imali yayivele ingekho kusukela ngasekuqaleni. Lakhathesi nje kuyagijinywa kuyo alelale, leyo mali kayikho. Okokuthi noma kungavuka kuthiwe abantu kabangene, leyo mali nje kayikho. Into engiyaziyo ngoba bengiphakathi ngisebenza lazo zonke ingatsha zebandla ezibalisela o-finance lani. Kodwa nxa bengafuna-ke sebengadinga omunye abuye azoqamba mangathi imali khona. Imali kayidliwanga, kodwa iqiniswe ukuthi ibandla nje imali ichaphaziwe.
Ye, ungakhangela lapho yakhona Baba Dube, ubona ubuthakathaka yini kumbe lapho bonke ukuthi ifolokohlo
nje i-opposition yonke nje ukukhula kwami kiyo nginanzelela indlela ezenzakala ngayo. Uyabona ukuthi ngokuhamba kwesikhathi iZANU PF yilo ibandla elithethe isikhathi sokuthi lifunde okuningi ku-opposition osokulenza ukuthi libe libandla eliyenza ngcono kakhulu into zalo. Ungakhangela into zama-primary elections, babefaka abadala beZANU PF asebegugile abangakwanisi ukwenza lutho ngoba ibabalweli lizwe. Kodwa khathesi sebakubona ukuthi nxa befaka abantu abangafunwa ngabantu, labo bantu ngesikhathi sokhetho kabavotelwa, sebesenza ama-primary elections benza into zabo kuhle. Yikho libona kuZANU PF sokulabantu abatsha kakhulu abaningi, abantu abalobuciko abaningi. Kube sokusithi laba abangabadala bayenze kakhulu umsebenzi wokuxwayisa besemuva bengafakwanga ngenkani ukuthi bakhokhele abantu. Osokuyinto esivame ngapha-ke kade kuthiwa yi-opposition. Lingabona ukuthi kusisisi kuhambe njani. Abantu akade bekhethwe ngabantu balahlelwe khatshana, ubuye kwe-MDC nje ama-candidates abengekho. So ngijulisisile lokho ngabona ukuthi ibandla leZANU PF liyatshengisa ukuthi lihlose ukuthi lakhe isizwe ngoba indaba zabantu lizithatha njengendaba zabantu. Kanti njalo unanzelele ukuthi seliziguqule, ligubulile, livumile ukuthi ligubule amakhasi amadala libe litsha. Njalo uyakubona ukuthi nxa kuyikuthi liyazigubula lona njengebandla, liyafisa ukuthi litshintshe impilo zabantwana beZimbabwe.
Umnumzana Witness Dube ube isikhulumeli sebandla le-MTCT ubexoxa le-Studio 7 esekhwekhwe. Umnumzana Douglas Monzora ukokela i-MTCT uthi uDube labanye bakhe bathengwe libandla le-ZANU PF.
Some top MDC leaders and parliamentarians who were weak-willed have been bought by trinkets and joined the ZANU-PF. These blinded them such that they see nothing wrong with hobnobbing with a party that has destroyed the livelihoods of millions of Zimbabweans. They see nothing wrong with joining a party that yesterday murdered their comrades like Tondera Indira.
Ulabanye ekade bekhokhela iMDCT asebengene kuZANU-PF labanye ke abakudale lePhalamende. Lokhu kuveza ukuthi abantu laba bathengwe ngemali bethengwa libandla leZANU-PF. Lokhu kuyisimanga ngoba sebengene kubandla elaziwa ngubhiliza ilizwe leZimbabwe. Siyamangala ukuthi abantu laba bacabanga njani njengoba ke iZANU-PF isibhidlize ilizwe kangaka. Abakwazi abakwenzayo ngoba lokho abakwenzileyo kuveza ukuthi abalandaba lokwenzakala kwabanye babo abanjengoTondela Indira ababulawa ngabalandeli bebandla leZANU-PF. Wenza konke lokhu ngenjongo yokubhidliza iMDCT. Kodwa siyaqhubekela phambili ngemisebenzi yethu njalo lokuphikisa kumbe ukwenza konke okusemandleni yethu ukwenzela ukuthi ibandla leZANU-PF libone ukuthi lenza izinto ngemfanelo kweleZimbabwe. Thina injongo yethu yokuthi siguqule isimo selizwe leZimbabwe.
The MDC remains the only party that is pro-poor and pro-people, a true vanguard of the people. It is a party of service and sacrifice. More importantly, it is a party whose perseverance is next to none. We shall overcome all the obstacles that have been put in our way.
Wonke lokho sikwenza sibule njongo yokuthi sibuse ilizwe leZimbabwe. Kungaze kuthini sizanqoba kuphela. Unqoba kwethu sokuzeduze.
Together we shall overcome. Aluta continua. Victory is certain.
Umnumzana Douglas Monzora ngumkhokheli webandla le-MTCT ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Ibandla leZANU-PF liyakulandula ukuba linike abantu laba imali. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Jamisa uqhubekele phambili namhla ikhankasela ukhetho olukhulu oluzayo. Besesigabeni sesibomvu emzingwane le-Bite Bridge esabelweni se-Matoran South kulandela imihlangano ayenzele ozulu ebulilima ngolwesihlanu, kubika u-Ezra Jesus Banda.
UThamsa utshele abalandeli bebandlaleli ukuthi bavotele inguquko. Ubatshele ukuthi ibandla le-TBC lizanqoba kukhetho oluzayo.
Ifuna ukuthi hayi emzingwane, we want change konapho emzingwane.
Yeah.
We want to support i-TBC. Umazi ukuthi i-TBC is the part of the future, is the next government in this country.
Yeah.
Across the country ilizwe lonke, wagcwalisa ukuthi hayi ujaya wagcwalisa ilizwe lonke.
Ekhuluma ngentuthuko ezabelweni uChamisa utshele uZulu obethe gwaqa esibomvu ukuthi uhulumende wakhe uzanika izabelo amandla.
Sifuna ukubeka amandla ezabelweni ukuthi izigaba lezigaba zibe lamandla okuzenzela izinqumo zazo. Kuqakathekile ukuthuthuka hatshi emzingweni kuphela kodwa emathebeleleni. Ilahliwe njalo yasalela okwesikhathi esizanu-PF. Ikhophe emathebeleleni bafuna amavoti ebantwini bemathebeleleni kodwa bafuna ukuthuthukisa elemandebeleni.
Utshele inkulungwane lenkulungwane zabantu ukuthi iZANU-PF ikhuluma amanga uma isithi uhulumende we-TBC uzabisela umhlabathi wabamhlophe. UChamisa uthe lokhu ngamanga aluhlaza tshoko.
Uja uzangena uzathatha umhlabathi wonke, uzanika umhlabathi abantu bayavela e-outside amakhiwa bayathela amanga. Umfana uzangena uzakunika ama-title deeds. Umfana uzakunika umhlaba that way. To say when you are on the land, you must not be removed by government.
Kusenjalo ibandla leZANU-PF lalo liphatheka kumkhankaso okhetho oluzayo. Ezigabeni eziningi zelizwe lemadolobheni, amalunga edala lePolitburo elebandla leZANU aphume ijume encelisa ukukhankasa. Omunye wabo ngumnumzana Chinga Dube.
Namhlanje siyakhampena, mina ngilapha eNkulumane noprofesa Mthuli. Into eziqakatheke ngayo ukuthi inkunzi iyaziwa ngamathole ayo. Sesiwabonile amathole kamdala, so siyabe sikhumbuza abantu nje ukuthi hey, siyabona into asezenzile, siyabukeka, siyaphambili.
Kolunye udaba, ibandla leZAPU liqala ngokuvinjwa ngamapholisa ukwenza imihlangano yalo yokukhankasela ukhetho olukhulu oluzayo. Umnumzana Sibongiso Nkomo, umkhokeli weZAPU, uthi amapholisa avimbe umhlangano wabo emaphisa izolo.
Kuyadanisa kakhulu ukuthi amapholisa akhanya ayathatha uhlangothi nxa besenza izinto zomthetho. Bayakhetha ibandla abangalisupporta. Sesibonile ukuthi amapholisa kukhanya ama lebandla elibusayo eleZANU. Sicela ukuthi sinikwe amathuba alinganayo nxa sokubuya kwezokukhankasela umbuso weZimbabwe. Nxa iZANU isikupanic mode, iyaqala ukwenza izinto zodlame ngesiNdebele sithe ongapheliyo kuyahlola.
Amapholisa ekheza alile ukutshela iStudio 7 ukuthi avimbelene umhlangano weZAPU izolo. Kukhanya amabandla amaningi ancintisa kukhetho lwalonyaka aphatheke okwamagama ekhankasela ukhetho. Umnumzana Innocent Dibale, ngumkhokeli we-Economic Freedom Fighters eZimbabwe, uthi bayasebenza phakathi kukaZulu.
Sigcwele indawo yonke safaka ngoba ama-councillors amaningi koBulawayo, amaningi eNkayi, amaningi eGwanda, njalo amaningi eMatopo. So sibhizi siyagijima, siyakhampeyina ikakhulu ama-door-to-door.
Iningi labantu kukhanya selimelele ukhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi lonyaka. Ngimele iStudio 7 amaTalent South Province, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Songangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele izwi lakwamanye amazwe ngamafitshane. Zokuhlengwe abantu abafika inkulungwane ezimbili 2000 esiqintini seRhodes kwele Greece okulomlilo ovutha okumangalisayo. Inhlanganiso yeDoctors Without Borders ithi inakho ukumisa imisebenzi eyenziwa kwele Sudan kulandelwa ukutshaywa kwezisebenzi zayo eHartoum. Ithi yakwaziwa ukuba izisebenzi lezi zitshaywe ngobani. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Abantu abaningi kwele Melika babukele umdlalo wakuqala kaLionel Messi obekuqembu le-Inter Miami. UMessi uhlohle sokusele imizuzu embalwa ukuba umdlalo ufike emaphethelweni ngolwesihlanu. Iqembu lakhe linqobe ele Cruz Azul lakwele Mexico 2-1 emdlalweni we-Leagues Cup. Sike sizwe ezamasiko. Kuza masiko namhlanje silomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kuza masiko esintu. Baba Ngwenya, siyakwamukela uhlelo namhlanje.
Angiphinde ngivingelele namhlanje baba Dube kubalaleli bethu nakini nonke abasakazi bethu.
Ye, siyakwazi ukuthi selilungiselela-ke umkhosi omkhulu. Akusitshela ngomkhosi lo.
Baba Dube nabalaleli, ngumkhosi obaluleke kakhulu lo, ngoba singabantu ebesizwe senkosi uMzilikazi uyasivuselela njalo usenza sibe lenkumbulo esenza singakhohlwa ukuthi sisuka kuphi sisizwe kuze kube namhlanje. Uzokhumbula sesile minyaka ebalelwa 125 something inkosi yakhothama njalo isizwe sathabalala. Kuye kuthi ke ngeminyaka yonke nje ngemva kokubonisana ukuthi kuvuselelwe ngapha kwezamasiko siye lapha esigodlweni senkosi mawuhamba nje ngoGwanda Road, old Gwanda Road laphana kungabo 20 to 30 kilometers okunesigodlo senkosi uMzilikazi. Yilapho-ke kuzobuthana bonke abantu ngenhloso yokuyokhumbula iqhawe elikhulu kangaka kuyilona elingumsunguli kwesizwe esikhulu kangaka namhlanje, isizwe sakomthakazi.
Singathi-ke lo nyaka kuyabe kuminjani kulabantu bemzini kumbe kuyakusenziwani
lo nyaka? Ngempela hayi, kungathi kuyobe izozwayo ngoba kukhanya ngani amalungiselelo asezingeni eliphezulu kakhulu. Ngizwile nje nasekhaya ngale nabo bathi bami ngomumo ngapha izivakashi ikhanya ngaziza baziningi lazo, njengoba kuye kubonakale nje ngesinye isikhathi sihamba ngisho nalabo abangapha kwaZulu bathi nalonyaka bazoba khona. Engicabanga ukuthi labaseSwazini bazoba khona, ngicabanga ukuthi futhi nabanye bazovela kubo Eastern Cape bazoba khona. Ngicabanga isanda seluliwe kakhulu kuma visited azosivakatshela.
Ye, khuluma labantu ngamafitshane kula.
Engingakusho ukuthi bakithi abantu asisukumeni njengezizwe zonke siyovukiselela amasiko ethu ngokuthi sihlanganeni laphana, ngaphandle kokuthi nje kungumcimbi kume kungumgubho kwenza ukuthi singabantu sibambane sikwazi ukuthi sisebenze ndawonye. Ngoba nxa sihamba thina sivakatshela kwezinye izindawo siyabona ukuthi abantu bakuthatha njengento eqakatheke kangakanani ukuvuselela nokukhumbula amaqhawe abo. Kangangokuthi kumanje laphana esikolweni akukho ngisho isakhiwo esiyisakhiwo lapho abantu abahlanganyela khona. Yiloko esikucelayo ukuthi siyisizwa sisondelene sibambaneni kuphume siphume neso lokuthi mhlambe kungakhiwa into ezokwenza ukuthi nomuntu ofikayo ufuna ukwazi ngeqhawe elidume kangaka umhlaba wonke leli libizwa kuthiwa ngumzilikazi kamashobana, noma ungeya kubo UK khona le uzezwa bekhuluma ngomzilikazi kamashobana. E-Africa nje lapha amaqhawe aduma kakhulu inkosi uShaka nenkosi uMzilikazi, futhi ababenesizwe esathi namabutho ayehleleke ngendlela ecithifana nesimanje.
Ye, siyakuzwa kakhulu ke lo ngubaba uMbuso Ngwenya, incwadi kwezamasiko esintu esixoxa laye ikona ngaleke eJohannesburg kule South Africa. Siyabonga kakhulu Ngwenya, ngwadina kusasa.
Sibonge babuduke, sibonge
nakubalaleli. Soke isikhathi sezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa, ngiyakhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngizabala namhlanje ngibala kuPetro okuqala nechapter yokuqala ivesi inga 6 uthi yena thokozani ngalokho lanxa kwesikhatshana liza kuhlupheka ngezilingo eziyinhlobonhlobo uba kudingeka ukuze ubuqotho bokukhola kwenu okuligugu okwedlula igolide eligugayo loba lihlolwe ngomlilo bulethe ukubonga lobukhosi lodumo ekwambulweni kukaJesu Kristu. Yena liyamthanda lingambonanga, elithi lakathesi lingamboni likholwe kuye, lithokoze ngentokozo enkulu engakhulumekiyo, lizuze umvuzo wokukholwa kwenu okuyikusiliswa kwemphefumulo yenu. Siyananzelela ukuba kuye kwaba lesikhathi napha abantu bekufundisa ukuba ivangeli kumbe nxa umuntu eze kuKristu kazi kuhlangana nokudubeka kuphela, kodwa uzongena phakathi kwenotho enkulu, uzokwenza konke kube nokuhle kuphela okwenzakala kuye. Kodwa siyananzelela ukuba kunemfundiso eqakathekileyo ukuba uPetro nxa lapha ekhuluma eloba wayebhala ngesikhathi abazalwane behlukuluzwa nguhulumende owayekhona, ngumbuso owawukhona. Nxa kwakuthiwa ngumKristu wawukwazi ukuba impilo yakho ingaphela usubulewe. Siyananzelela njalo ukuba bona abafundi bakaJesu nganeso sikhathi, bonke ababekhona amapostori, bonke ababekhona oPawulo, oPetro, oJohane, oMateyu, bonke ababekhona isiphetho sabo baphetha bebulawa, bebulawela ukukholwa kwabo, bebulawela ivangeli. Ngakho ke neso sikristu nemfundiso neiqakathekile ukuba kuyofika isikhathi lapho ukuba umkristu kwakho, kuyofika esikhathini lapho okokuba ungangena phakathi kokuhlupheka, phakathi kwezilingo, kuwona kuyindlela yokuhlolisisa ukuba kambe uyamkholwa na yena no Kristu othi uyamkholwa. Abanengi bayawa abaningi nxa sokuba isikhathi sokudubeka bayathikaza kumbe bayasuka esikristwini bezama ezinye izinto emaceleni. Ikanti ukuqina kwesikristu sakho, lokubambeka kwesikristu sakho, lobuqotho besikristu sakho yikuba ube nokholo phakathi kwesikhathi esinzima. Yikho lapho uPetru ebhale esithi, kambe nxa lizafika phakathi kwaleso sikhathi esinzima kangaka esenza ukuba ukholo lwakho lube njengensimbi efakwe phakathi komlilo ukuze iqine, ukuba nxa uzakwanisa ukumelana lakho, yikho lapho othola khona isambulelo sokuba uKristu ungubani. Yikho lapho ukuba nobufakazi ukuba uKristu uyamthanda lo bungakamboni, lo bungazakumboni kodwa umbona ngelihlo lokholo, njalo umthanda ngelihlo lokholo. Awumthandeli ukuthi uyophiwa olunye ulutho kumbe uzothola inotho kumbe uzathola lokho, kodwa umthanda ngoba usithi hayi, uKristu ngumnkulunkulu wami, uKristu wamfela, ngiyamthanda. Angimthandeli ukuthi ngizathola olunye ulutho, kodwa ngimthandela ukuba uyinkosi yami. Kodwa siyakwazi njalo ukuba uPetro lapho yalobo ukuba lizozuza lana umvuzo wenu wokukholwa ngokusiliswa la ngokuphiliswa kwemiphefumulo yenu.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba igama likaJesu. Kulabo bonke abathola ukuhlukuzeka abaphakathi kwesikhathi esinzima, ngiyathandaza uNkulunkulu wami labaphakathi kwezilingo eziyinhlobonhlobo ukuba uNkulunkulu wami wena uzabakhupha phakathi kwakho, bazokubona ukukhanya kwakho egama likaJesu. Siyathandaza ukuba kube njalo, bagcwalise ngentokozo yakho. Amen.
Lo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkomo.
Siyabonga kakhulu untungami linkomo. Sike sizwe ezabatsha. Ye kwezabatsha namhlanje ke sixoxa lo Sally Mlambo ukhona ngale ke eChipinge. Iliyenza inhlelo bani kulezi insuku ezabatsha khona ngapha?
Okwesi ke siyenza ukulungiselela kwama elections njengoba singathi lenyanga yokuthi sihambe siyovota. So kwakathesi ke sizama ukuthi sincedisane sikhangele ukuthi kuhamba kanjani. So abantu bethu besizama ukuba ukukhuthaza ukuthi behambe beyovota ngoba iningi lakhona kukhaya vele abaselathemba abasafuni iindaba zokuyovota lezi. So okwakakhethi nathi senze i-advocacy yokuthi abantwana abatsha behambe beyovota, kuwukuthi futhi sikhangelele le ndaba ezikhangele omama ezenjengabo-TBV laba-harmful cultural practices ngoba nama-child marriages. Ngoba kwakathesi ngendaba zomkhonomo ongathi kuyabheda ama-child marriages sengathi semaningi kakhulu. Abantwana abaningi bakhanya sebenza bebancane ngendaba yokuthi babe befuna ukudinga umuntu ozabagcina. So kwakathesi sikhangele iindaba zona lezi ezimbili ezama-elections ngokuzama ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi bezovota, nendaba yesibili ama-child marriages nokuthi iindaba ze-drug abuse futhi zivamile kakhulu esigabeni sethu lapha.
Nxa sikhangele zokhetho abatsha bade indaba bengafisi ukuthi bevote,
bona ngokutho kwabo bathi akula lutho oluzatshintsha ngoba kuyukuthi ungavotela lapha ofuna ukuvotela khona, akukhanyi kuzokuvinta ngoba bathi bona kusobala ukuthi ngubani ozabusa for the next 4 years. So okwakathesi sathi akusincedi lithi ukuthi siyovota.
Lina manje libatshelani?
Thina pres batshela ukuthi hhayi asambe sini siyovota because i-democratic rights yethu yokuthi siyokhetha umuntu esimfunayo whether ngukhahlela kumbe umuntu osimela kuphalamenti kumbe yena umongameli.
Lo nguSally Mlambo okunhlanganiso ye-Platform for Youth Development besixoxa laye ekhona ngale ke eChipinge. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. We Ezemidlalo intatheli yethu yezindaba uJoseph Njanji usipha impumela yemidlalo edlalwe namhla kusigaba seCastle Laga Premier League.
Iqembu leLinders linqobile eManyika Diamonds nge-1 kanye emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBarber Fields namhla emini. Ohlohlele iqembu leLinders nguPeter Mudua ngehlandla lokuqala lomdlalo. Limpumela iChe iqembu leLinders lemiklomelo ngamachumi amathathu lanye 34 njalo kuyilo elihlezi endaweni yokuqala engalaneni yemiklomelo. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leShisham libe ngutshikilo bhanqa 0-0 leqembu leBlack Rhinos ngaseBatha. Kube lempumela efanayo ngasemalahleni lapho iqembu leWange libe ngutshikilo bhanqa 0-0 leFC Platinum. Kuthi leSimba Bora lichawe ngeTuga 1 ngeleze PC Caribbean ngaseBaobab. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
UJoseph Njanji uxoxe njalo loNdodana Sibanda owadlalela amaqembu amane kweleZimbabwe lamanye kweleSouth Africa. Omanje unceda indodana yakhe uGerald ongunozinti.
Ndodana uthi akusuye wakhuthaza umntanakhe ukuba alandele enyaweni zakhe abe ngunozinti njengaye.
Yena uGerald uqale engakwazi ukudlala umuntu lwana ukuthi ubezonde ngabona bengakori phambili asuke egedini ayedlala phambili. Engabona egedini sokule problem asuka abuyele futhi egedini. Ngasenze sithi decide mntanami ukuthi udlala ngapha. I'm not going to choose ukuthi wena udlale ngapha. Wabe sithi hayi ngifuna ukudlala ngibe ngigoalkeeper. Yikho kumthengela kwami i-equipment.
Kuthe ngemva kokuba uGerald esekhethe ukuba adlale egedini undodana waqala ukuzipha isikhathi esokuba amncedise nxa ethe wathola ithuba.
The city masithola i-chance I'll train him ngimpusha mina ngazenzela but yena fortunately ngimncedisile. Ngimncedisile sibili even namanje ngiyamncedisa though isikhathi sesingani sesilimited okwamanje but ngiyamphusha. Siyahlala phansi sibukela ama-videos sibone lapho amanye ama-keepers ayenza ama-mistakes khona ayenza khona kuhle. I encourage ukuthi lapha yenza so lapha yenza so lapha yenza so.
Ngesikhathi sadlala ibhola kuzinga eliphezulu undodana odlalela amaqembu ambalwa kweZimbabwe eSouth Africa kanye leEswatini. Waphetha ukudlalela amaqembu aphezulu esekuqembu leGreen Fuel ngesikhathi lisadlala kusigaba sika Division 1.
Ngegakhocha eHarare kuDivision 1 ngabeya ngakhocha leGreen Fuel where I was a player coach, assistant coach. At one time ngaba ngikhetheka coach, head coach eseresigning. Ngaba ngikhetheka head coach for a game until
undodana udlalele amaqembu abalesayele Highlanders, iRoyal Stars, iShooting Stars kanye leBulawayo City kwele Zimbabwe nodlalela kwele South Africa lapho adlalele leGarankuwa kanye leFC AK. Eswatini lakho wadlalela iqembu leMbabane Highlanders kanye leMoneni Pirates. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Singagqiba uhlelo lwamhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Umnumzana Witness Dube osebaleke kubandla leMTCT uthi ungene kwele ZANU-PF ngoba besediniwe ngamanga akhulunywa ngumkhokheli webandla leli umnumzana Douglas Monzora. Kodwa uMonzora uthi uDube ulele ngekhona njengabanye bakhe abangani ngabaqedakale kade bekwenza. Umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe lizanqoba kukhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli@studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ethi +1 202 465 0318. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Wolivalelisa ngenjabulo ngumthembo Sithemba uKeeps Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.